the guy started attacking Gippstown, where I am staying, and they managed to break my house, and they took whatever they wanted to took, and they burned everything. As if they just burned everything, but I was having things like refrigerator.
Ngangisemsebenzini behlasela eGippstown. Bangena endlini bathatha konke ababekufuna, basebetshisa impahla yami yonke. Ngasala ngilezigqoko kuphela lezi engangizigqokile.
Right now I'm only left with the clothes that I am putting on. They attacked Joburg, they attacked the part of Pretoria, and the, also when you are driving along the highway, there is a team called ADT. They come and shoot your front wheels.
Nxa utshayela imota kulenhlanganiso okuthiwa yi-ATDF, bayadubula amavili emota uyitshayela. Bengenza lokho uyabe usuphelelwe, bahle bekubambe. Imuli yami ithi ngibuye ekhaya, bathi akulunganga lapha kwele South Africa. Ngibone engani sokumele ngibuyele ekhaya, loba nje kunzima ukwenza lokhu umuntu engasoze ebabhadele lutho. Kodwa ke sengifuna ukubuyela ekhaya, ngikhathele.
I am so traumatized, so badly. I'm no longer interested to stay here in South Africa.